sichitambura kuti Emmaus sizahamba njani sizalungisa izinto njani sifuna ukuthi ilizwe lethu sifuna ukuusa ilizwe lethu okuqondileyo asifuni abantu babusa ilizwe lethu esimenemene amasela sifuna abantu bathi hayi sifuna ukuthi i-development ifike elizwe lonke sizakhangela izinto sizalungisa i-agriculture yethu sizalungisa ama-cattle ranching programs yethu